mina ngikhulele emathebeleleni, ngikhulele Tsholotsho, ngamvele ngingakwazi ukuthi okuthiwa yikulima igwayi, ngikufunde sengikhulile. So you can see ukuthi indawo yethu emathebeleleni ivele yindawo yokulima umumbu, ukulima unyawo, inyawuthi, ukulima amabele, lokufuya inkomo. But i-concern esilayo yikuthi lanxa igwayi liletha izuzo emasinyani ebantwini, abantu beZimbabwe abanika ama-farmers indawo, ngoba indawo yokulima ngeyabantu bonke. Ilizwe leli, every inch of the land umlimi wasinika sonke. Ususekela ukulima umumbu, ilizwe bese liswela ukudla njengo lokho esiyikho khona kathesi. Akula mumbu, siya importa umumbu uvela kwamanye amazwe, ayibo. Yet sifanele sibe lo mumbu wethu sisuthe. Engibona mina i-government efanele kwenze ukuthi yebo kambe siyavuma ukuthi bale freedom yokulima lokho abakufunayo, but akwenziwe i-condition yokuthi ama-acre angaka phakathi kwensimu yakho oyilimayo yonke kufanele abe ngowemumbu, ukwenzela ukuthi wonke umuntu eZimbabwe azuze ukudla. Mbonakani kufanele kube i-condition important leyo, ngoba labo bayadla ama-farmers. Nxa belime ithobakho yodwa ba-expecta omunye umuntu ukuthi alime, kodwa nxa kungala muntu olimileyo ba-expecta ukuthi si-importe umumbu. Ilizwe leli linothile ukubana sifanele sizilimele umumbu wethu, sisude bese sisenza imali ngama-extras anjengawethobakho.